lokho esifiza inkomo njengekadeni. Kodwa kwenzakala ukuthi abaze kucela umntwana ukuthatha bacele ukuthi inkomo zabe imalini babhadale ngemali.
Zibiza malini ke inkomo nxa sikhangele kulezi nsuku?
Amalobolo ayifanani le ometekiswa esikiti lapho kuthengiswa khona inkomo auction. Amalobolo iyayibe ngaphansi, ziyaba khona lapho kusiya ngabantu ukuthi balekhuka elingakanani lemali. Ukuthi festival siyasuke yaba yiyo into abayikhonzayo. Kodwa ingaba i-$300 kungani imali ejayelekileyo ukuthi ibizwe. Kodwa abanye sebeqansa bafike kuma-$500 kungani lokho kulobu hwaba mbijani.
Kodwa vele kuyabe inkomo ezingaki ngamafutshane nje?
Kuya ngemizi ngemizi. Umuzi ngamunye kuyazakala ukuthi ubiza inkomo ezingaki. Ngithi lapho kokhumalo ujayele ngibubize ezilithumi, kodwa sikwazi ukuthi sizaziquma zehle ngeyodwa. Kuba lekamama khonapho eyohlanga leyo iyokhithwa kuqala, akuveleka umthathi umntana nomuntu ungayikhiphanga. Lezi ezinye ziyabe ziphuma nje ngesikhathi, kusiya ngokuya abantu bephila, inzalo ibonakala lapha ekhaya.
Ye, ngena khonapho-ke Madube, ubona njani ngakhonokho okubizwayo kulezi nsuku? Ngoba ikhumalo yakhuluma lapho ukuthi babiza sibili zibe lijumi.
Hayi, mina ngibona ngani ngiyavumela lokhu khumalo khona kwakhulumayo. Kodwa ngombono wami mina ngibona ngani kuloke kwaqalisa idola abantu sebatshintsha, abantu sebebiza kakhulu, so kungani sebethengisa abantwana sibili.
Ye, abanye babiza kangakanani khona?
Hayi, ziyafika ama-15. Thina umu lo mntwana ongapha e-England kumbe osebenzayo kumbe umkhwenyana ose-England uzazwe ekhaya khona sebetaka kufuneka inkomo ezingu-15 ngoba bebesebekhanyele iphawundi, bekhanyele le-US dollar.
Nansi indaba Khumalo.
Mina mbona ingani okunye sokuyiye njengoba esitshuda dress Madubela sokulobu hwaba bemali lokuthi umuntu azame ukuthi anothe ngabantu bakhe. Kodwa okunye ukuthi ebantwini ilobola selaguqulwa ukuthi lijoni, amalobolo abhadalelwa abantwana, kulotsholwa abantwana, akulotsholwa nina. Ngakho nxa abantu bekhithisa imali kuphakelwe ukuthi unina umama lothathayo ufunde okungakanani, awusaqondanga kuthi ukuthi ayisewomalobolo lawo, ngoba kufanele ukuthi kulotsholwa abantwana. Xa ubane ngalanzalo lapha ekhaya yikho kokuhamba kuyethatha umntana nomnye wabo ukuthi azembasele umlimi lapha ekhaya, azemzalela abantwana ukuze kubhadale lawo malobolo. Ayengakhithwa wonke ekuqaleni, khathesi uzwa sebethi bona hayi vele asikhulumi lani ngomtshato ngaphandle ukuthi lize lwakhiphe lawo mapawundi kumbe lize lwakhiphe lawo madola. Kutho ukuthi akusalotsholwa abantwana, sokukhanya uthengwa umfazi kumbe inkosikazi.
Madube, kambe kunjalo?
Kunjalo sibili, kodwa-ke into yangikhona imbi kakhulu sibili, ngoba uthathe ebantwini bona abasemazweni Khumalo uzavumela lami ukubana right, abantu batholana vele sebekhulile. Uba bebesesithi hayi thina ngosiko kumele ngiyekhiphe imali ngini ngiyelobola, abakibo kwendoda bazathi ulobolani umuntu wana kasatholi bantwana, kasatholi inzalo. Kodwa mina uthole ukuthi umuzi wami ngiyawufuna ukuyakha lo mkami, kodwa labana abakibo bazamyalisa ukuthi alobole bethi ngoba mina kangisatholi bantwana. And mina khonapho umkami kuyikuthi yimi engiyabe ngiyi-breadwinner, lokhona ukuthi andilobolele nje la yanto uyabe yenzela ukuthi afake isithunzi, afake umthetho. Imiswa kanjani-ke khonapho uma kuyikuthi njengoba kuthiwa kulotshelwa abantwana? Mina yimi engise-Britain ngilethe imali, ubaba usekhaya laphana siyathandana kuhle, akula problem. Kodwa sesikhulile sonke
Khumalo,
ebesesithi angifuni kukuthatha-ke mahara mna mana ngiyikhuphe imali ngale.
Yikho lokho engikusho ukuthi sokuphambanise ukuthi amalobolo avele amelene. Uyamuzwa udadewethu ukuthi ukhuluma ngokuthi naye uletha inzuzo lapha ekhaya.
Yes.
Awulotsholeli ukuthi ulethe inzuzo ekhaya. Kulotsholwa abantwana. Nxa inzalo ingekho, abantu besintwini abalobolisi.
Ngaphandle kokuthi
nxa ulinina inina elizwisisayo lesintwini esigcweleyo sibili, kuyahanjwa kuyethathwa umntana nomnye wenu abeyazi kubaseni umlilo lapha ekhaya, aze kuncedisa lapha ekhaya abantwana babekhona, kube sokukhithwa amalobolo. Leyo ukuthi ubuye uphethe imali ngokwenu okokwenelisa kwenu, yikho sokusenza ukuthi abantu badinga imali ezinengi nxa abantu besenda. Njalo lokuthatha le mithetho le mikhuba engasiyo esintwini, sesinazelela ukuthi sokusika ngokuthi umuntu uthathwa ngaphi.